VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 18 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho unkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe kobulawayo namuhla wazisa ukuthi sebehlukene lecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngakolunye uhlangothi umnumzana Nelson Chamisa wenze owakhe umhlangano lenkokheli ye-MDC Alliance emkhoba eGweru. Sizalethulela impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamuhla. Balandeli be-Highlanders silempumela elizathanda ukuyizwa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho unkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe namhla kobulawayo lapho akhulume khona amazwi akhomba ukubana icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa kulandela ukulwisana kwabo bebanga isikhundla esichiywe ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Unkosazana Kube uveze ukubana ibandla lakhe liza kwenza umhlangano wokukhetha abakhokheli abatsha we-Extraordinary Congress ngoMabasa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Emhlanganweni awenzele e-amphitheatre kobulawayo labasekeli be-MDCT namuhla uMakhube uthe sebeqalisile ukucanda indlela entsha engeladlakela lona athe lusetshenziswa kakhulu ngabasekeli becele likaChamisa lanxa engamqambanga ngegama. Wengeze wathi kababuyeli emuva njengebandla njalo uthe kabasoze bazihluphe ngalabo abephula isisekelo se-MDCT ngokukhetha umnumzana Chamisa ukuthi akhokhele leli bandla lanxa isisekelo lesi sikubeke sobala ukuba uMakhube nguye omele elame uTsvangirai.
Sithemba ukuthi sizokhuluma ngezinto ezenzakala ebandleni lethu kudlakela lolu abantu abalibonileyo zitshaywe eBuyera zitshaywe emahofisini wabo obulawayo sebe singasavunyela ukuthi senze umhlangano. So sesithe bakithi sokufanele sokwanele lathi sesithe kungcono ukuthi sibone ukuthi siyazihambela lathi sodwa ngokuthi akunamuntu oyalelwayo. So namhla sibuyele sazodeclare lapho ukuthi asingeke sisebenze labantu abaludlakeni asingeke sisebenze labantu abafuna ukuthi bethathe amandla besebenzise udlakeni.
UMakhube uthe ekuqaleni kukaMabasa baza kwenza umhlangano we-Extraordinary Congress lapho abazakhetha khona abakhokheli abafunwa ngabasekeli bebandla hathi okwenziwe nguChamisa.
I-Congress ikhangelele ukuthi siyibize ekuqaleni kuka-April. Asisoze sifuna ukuthi siphangise njengathesi lapho kumele ukuthi kuhlanganiswe khona ama-structures aseyenziwe ngesiphangiphangi ekuqaliseni kuka-April. Siyenze i-Congress ngokuthi thina singabantu abahlonipha i-Constitution.
UMakhube uthe njengomkhokheli we-MDCT ngasoze asebenzelane labantu abathanda udlakela abakhetha abanye ngemihlobo kumbe abeyisa abesifazana bona athi bagcwele kucele likaChamisa. Ngaphandle kwabasekeli be-MDCT, umhlangano walamuhla lo ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abebandla lamapostoli abamanye amabandla aphikisayo kunye leziphathamandla ze-MDCT ezigoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe lomnumzana Obethi Guthu. Umnumzana Bebe yena uvumile ukuba ibandla libhekane lobunzima obukhulu. Lanxa abanye besithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT selidabuke phakathi, abafundisi abazama ukuletha uChamisa loMakhuphe ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha bathi basase lethemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umnumzana Chamisa yena wenze owakhe umhlangano labakhokheli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance eGweru, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele. UChamisa uchotoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele abantu abalenkohlakalo.
Corruption is a big issue. Economy yedwa igoli kuyenda mbeli nemawoko nezigunwa zinetsina.
Umkhuba wenkohlakalo ubhahile kakhulu elizweni. Umnotho wethu awenelisi ukukhula uphumelele nxa uphethwe izandla leminwe engcolileyo. Inkinga ekhona ngabantu ababusayo ukuthi izandla zabo zilengcino. Bengabamba imali iyanyamathela.
UChamisa uthe uZulu weZimbabwe osebenzela phandle kwelizwe uyadingeka ekwakheni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi uhulumende omusha engangena sokukhitshwa iZANU-PF bazanxusa izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lezi ukuze zizevuselela umnotho.
Pa economy tiri kugadzirisa nyaya skills transfer. Vanhu vakaenda ku diaspora tuda kuti vadzoke.
Udaba lomnotho sifuna ingcwethe. Abantu abasuka eZimbabwe besiyasebenza kwamanye amazwe, sifuna baphenduke lobungcishi babo babuye beza kwakha eZimbabwe. Bekaphenduka sizabanika imisebenzi kunhlangothi ezijeneyo kusiya ngobungcishi babo.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eseGweru eMkhoba emhlanganweni awenze lamhlanje. Limzwile unkosazana Thokozani Khuphe uthi sebekubone befanele ukubana behlukane lecele likamnumzana Nelson Chamisa. Kungaba sokuyikho na ukudabuka phakathi kwebandla? Yebo, kutsho abanye, kodwa ingcwethi zithini? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Abakhokheli bebandla le-MDC abagoqela yena uNkosikazi Khuphe lomnumzana uChamisa nxa bangekela ukuthi baphange bakhulumisane umlotha, bakhulumisane balungise indaba ezibehlukanisayo. Ngibone ngani sesifika esibangeni sokuthi kathe sisebekhanya ukuthi ngempela sebelungiselela ukuqhamuka phakathi. Kodwa angicabangi ukuthi ngaleli thuba ngabe sokwehlule ukuthi bakhulumisane. Ngibone ngani umhlangano kamakhuphe onamhlanje ubungokutshengisela ukuthi laba kade becabanga ukuthi kukhuluma nje izeneze engelabantu abamlandelayo ngemuva, ube batshengisela ukuthi hayi laye ulaba abalandeli. Khonokho ngicabanga ukuthi kungaba kuliqhinga lokuthi nxa sokusiywa enkulunyweni akhulumela etshengisa ukuthi kukhona lapho abahambe khona.
Abafundisi abazama ukuletha ababili laba ndawonye bathi yebo isaqhubeka imizamo yokukhulumisana labo, kodwa bathi uMakhuphe kanya gasafuna ukuyingena le ekaChamisa.
Ye, ngibona ngani okunye okungabe kuhlupha yikho khonokho kweZimbabwe ukuthi ika esikhathini esiningi nxa kusuke kwaba le ndaba yokungazwanani kwezombusazwe. Lokhu kusenziwa khona kuwa kwenziwa ngesikhathi sombuso wodlakela owaphela ngo-1980 ukuthi isikhathi sonke kusuka kudingwe umuntu ongumfundisi. Kathi-ke indaba ezinjengalezi zilula kakhulu ukuthi zisetshenziswe ngokushesha nxa zingasetshenziswa abantu abazwisisayo njalo abake baqeqesha kweze kuletha ukuthula phakathi kwabantu abaphikisanayo labazwisisa ezepolitiki. Mbone ngani enye indlela okuqhutshwa ngayo lezo nkulumo ngabafundisi eyokuthi bazame ukuthi nje kube lokuthula kodwa kungalungiswanga isisukusela sendaba. Yikho kwenza ukuthi uMakhuphe abone ngani yena ngeke aphumelele kumbe ngekazwakali kahle.
Alubana lithe ladabuka phakathi leli bandla, ubona kusibalula yini kumabandla aphikisayo ukuthi ethwalise ibandla leZANU PF nzima kukhetho?
Ye, ngibona ngani ngendaba yokuthi iAlliance leso ke yahlangana yaba ngamabandla anganathizanyana, ngibona ngani iqembu elizaphu elingabe liphuma elingaphuma elingekho kuAlliance elizaphuma lingokuAlliance, ngibona lizathwala nzima ukuthi liqhubekele phambili. Ngibona ngani amalanga ukuthi libe lithola ubusekelo obukhulu azasukabe emalutshwane ngesikhathi singena sisiyafika kukhetho. Angiboni kumbela nzima kangako umuntu okhokhela iAlliance ukuthi aphumelele. Nxa ukhangela lokwenza kwabo emalangeni amalutshwane andlileyo, uyabona ukuthi abe-Alliance bazibona beqinile.
Udokotela Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelengilandi lapho afundisa khona ezombusazwe.
Ngilo baba mkhulu babelobola usenziwe
manje. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Daud Mzizi othi kuhlutshwa ngabantu besifazana ku WhatsApp. Osincedisayo ukuthi sihlaziye lolu daba ngunkosikazi Sakhile Liline kumadube.
Angisazazi ukuthi ngenze njani, senginabothisa ababili asebebuye bathayisana bengilanda endlini ukuthi hayi futhi bengicela ukuthi sike siyenze baninga izinto abandimela zona izibezi ezabomama lezi ezilokuzeni ukuthi athijeke ubone. Ngiyakuhalela ukuthi ukungenze nje. Abanye laba ngabafuthi ngibashade, ngine-2 abazimisele ukuthi ngibashade, omunye lo uthi uyakhona ukuthi amboleke imali ukuthi ngumlobozi. Mina kodwa ngubaba oshadileyo nabantu abakhe, kunzima kakhulu into esesiyenza ngabomama.
Madube, akululuza udaba lolu nanto sibuluyalubeka umzizi.
Abantwana abaphahli laba vele benza njalo, laba khona apha emhlonzi bayenza njalo. Sibulaza ku-ofela imali yokuthi hhayi nyakufika imali singuphekelezele ngini yelobola. Songizokuthiwa hayi obaba balapha umsebenzi abawazi, itripe yabo ngabeZimbabwe. So into enjalo isifuna bona abantwana bekhaya bazibambe. Abanye bangikhona bayehluleka uzibamba, umuzi uyachitheka, sibila hamba thune sehlala lomntwana walapho bese bona ukuthi umama amthethe ekhaya. Hhayi, so abantu kumele bezame ukuthi bazibambe shuwa, ngoba impilo le iyagcina uchitha imuzi wakho. Abantwana basale besiduvele ngento nje kuyidlula.
Kunzima lapha-ke baba Mzizi. So ke nxa kunjalo wena sulandwe ngabantu abaningi kangako bekuthumezela le nyakanyaka zonke lezi, pho ukubamba njani nxa umuntu othetheyo?
Hayi, into le ibuhlungu. Ya, ibuhlungu okokuthi noma abaningi abo sezababhila indlula ukuthi noma kuzeukuthi yakhona ukuzirpota umuntu wesifazane emapholiseni, abalivuma ujaba lakho ukuthi ngabe ukhulu iqinisile. Ngikhuluma kanje ngapha esebenzela khona, angisazi nathi izolo kwangikhona ilokuze nomunye wangikhona lo esengitshela ukuthi ufuna ngumthendile. Namhla wayandinezela ukuthi umthumezele ama-akhawunti namba amphosele leyo mali yokuthi yena abone ukuthi angangenza njani uzimise ukuthi athathe ngabe ukuthi yindawo yena uzimise ukuthi angayidinga nangendawo. Into le ithethe kabi ngoba umuntu umnandi ngabe ukuthi wena uzikhulumele wethu, hayi sana umuntu ngithandile 1 2 3, hayi ukuthi yena abe nguye okutshelayo. Hayi, kulapho kunzima.
Madube, kumele akubambe njani uthethe phela umzisi?
Ngathatha imali kuphela ashintshe phone number, thumela abantu athenge izinto zekhaya lolo nabantwana. Kade angakwanisa yini ngamavele endlela la agcwele indawo yonke. Kazithathele imali azile. Angaboni imsupa dube umnike i-account number kamadube ngapha. Asiphuzi ngabomama abanjalo ngoba awungeke ukuthi umntu umama umisane lo mntu ongubaba uze umpromise ukuthi hayi ngiyakunika imali enjalo. Wena uvele ubone ukuthi ngumuntu olemuli sabata bakhe okhangelele ukuthi abe nekusasa eright. Wena ukuthi ufuna umuntu umkhiphe endleleni ngokuthi wena ule mali.
Angayithatha leyo mali madube bathi busela phela.
Ukusela unginikile ngezandla, unginike ngezandla nyabe ngingajontanga phela dube. Ngiyabe nginikiwe and ngayinikwa kuhle usegcekeni. Lokhu ukuthi ngawonisa umfosile wathi hayi faka faka kunguye othi hayi visa visa. Hayi, uyazithathela imali uzilele utintshele nihamba umbe utintshele endawo yokuhlala. Yiko ukuthi ukwanze ngoba yena nxa emboni ukuthi ubaba umzizi ulemuli ulabantwana ulo nkosikazi yena yale lokhu esenza njalo andinabona ukuthi ufuna ukuchithela omunye umuntu umuzi amchithele nde angene and abuye kuthwele khona ngaye lapha avela khona akwaziwa nguye yena akathwalanga into esengitsho. So into embi yona le, baba umzizi yena akangavumeli into enjalo, akhangele imuli yakhe ayikhangele kuhle ile kusasendle.
Baba Mzizi, wena ngwakho unkosikazi manje uyamtshela ngakho khona okumbe uyabuqina ungani uyakufihlafihla?
angumthezi kodwa uphena njengeke ukuthi ngathi kunenze ngahambeki kahle empilweni
indaba ongamtshela
ngoba kukhona njengayizolo khona kahle ngivuza khona ukuthi waye ngathi kula malanga awuthekesanga angamtshela nje ukuthi hayi kukhona engathi ngiyawucabanga ngathi ngiphethe emsebenzini ise ngamtshela zona ukuthi
hayi ke kwalamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Daud Mzizi kanye lo nkosikazi Sakhilelelene uMadube asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
abadala
kwathini
bayawutshela bathi salulande
siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siya kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we Studio 7
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe njengalokho engilithembisile ngeviki edlule kuleviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongisakhulayo okhangelungena kukhetho kulumnyaka Ndlovu kulento exakathekileyo kakhulu esingathintanga ngeviki edlule ugwalo lwakho olutshengisa imininingwane yomkankaso ngesingisi sithi icampaign manifesto angitshele ngamafishane ngalokho
Ya imanifesto siqalisile ukuyikhubela abantu online kubo WhatsApp ukuthi endabantu bayithakazelela imanifesto yethu is an open book it's not like siya impose ama ideas yethu sina sithi abantu bemagwegwe labo kumele bebe lethuba lokufaka izinto abazifunayo emagwegwe kule imanifesto imanifesto leyi uyakwanisa ukuyithola ku WhatsApp yikho sizayifaka futhi kubo internet futhi kakhulu thina njengabantu abasha siyisebenzisa kakhulu internet kodwa le vikelandelayo sifuna ukuyenza izinto lamabhuku azabe namapheni ukuthi abantu bayakwanisa ukuloba ezabo izikhalazo lemicabango yabo ngemagwegwe so I think ukuthi siphusha le manifesto ku WhatsApp nakubo internet siyananzelela kakhulu ukuthi bakhona abantu abangenayo imali yokuthi bengene ku internet so yikho sizahamba door to door nasemthoveni nalapho kugcwele khona abantu sibakhuthaza ukuthi labo besincedi ngoba i-vision is not about uNigel njengemagwegwe uNigel ubuya njengesisebenzi semagwegwe
kodwa Nigel awungitshele phela ke ngamafishane ngale campaign yakho i-manifesto yangkhona kuyini okukhona
i-manifesto le inezinto eziningi kakhulu sifokusa ungayivula iqalisa ngezibhedlela sikhuluma ngezibhedlela nama health facilities abomama sikhulume ngendaba ze information technology sithi thina sifuna ama digital hub emagwegwe njengoba bengikhuluma nge Wi-Fi sifuna indawo ezinama computer for abantwana bemagwegwe bezakhamizi zemagwegwe sifuna ama sports and arts recreational facilities we are also preaching ngendaba yokusebenzisa isolar energy ngoba siyananzelela eZimbabwe ukuthi indaba yemagetsi le iyahlupa even ukubhadala yona cash power so sifuna ukuencourage abantu ukuthi besebenzise ama solar energy lendaba ye security indaba ye crime le domestic violence emagwegwe kule police station eyi-1 besifuna kube nama police station at least 4 indaba zemgwaqo as a infrastructure kule ndaba ye community fund ekhona ku manifesto le njenge kaba semagwegwe sifuna ukuthi sihlangane sibe le community fund ezancedisa abantu abaswelayo abasemagwegwe labantu ababehlelwe izingozi ngizazama nami ngendlela zami ukuthi ngincedise abatsha ngendaba zemedia ngoba ngile degree le media studies so ngizasetha aside isikhathi ukuthi ngincedise abatsha abelesifiso sokungena kumedia profession
Kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo okwezombusazwe njalo okhangela ukuncintisa kukhetho ezimelelwe.
Yebo kunzima ngoba abantu abaningi lokhe bele party politics emakhanda. So wena nxa usubuya njengomntwana njengomakhelwane ususithi usufuna ukungena endabeni zokuncedisa i-development abantu abaningi bayakweyisa kodwa mina le team yami i-vision ngeyokuthi siyahamba loba kule negativity siyaphambili asikhangeli into ezinegative we are focusing on the end goal i-end goal ukuthi sonke njengabantu bemagwegwe sinqobe sonke njengabantu bemagwegwe sihlale kuhle.
Umbuzo wami okugcina ke wonke umuntu okhangela ukuxoxisana ngilawe ukuze bathole ulwazi oluthile bangakuthinta kanjani?
Njengomuntu omutsha ngi-active kakhulu endaweni zabo internet. So abantu abaningi bengangithola efonini inamba ngingayiphinda is 0733 55 1903.
Hayi Nigel, ngizwile kahle. Mfethu, isikhathi sesesiphelile kodwa bekuhle ukuba la kuhlelo. Ngiyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu Budi Mike.
Hayi balaleli, lapha bengixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongumunye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle. Masidibane ngeviki ezayo, Oliver Lisayo, nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kohlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Lamhlanje ngikhangela indaba kaJesu egwetshelwa ukufa. Ngesikhathi esiningi ngathi nasilandelela lindaba yokufa kwaJesu, mbona ngani abantu asithathe isikhathi ukuba sike siyicabangisise. Ngizabala kuJohane ichapter ka-19 verse ka-1. Ithi ngakho-ke uPilato wamthatha uJesu wamtshaya. Abebutho baluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe, bambathisa ingubo eyibubende. Beva kuye futhi besithi, bayethe nkosi yabaJuda, bemtshaya. Wabuya waphuma uPilato wathi kuye, khangelani ngiyamkhuphela kini lazi ukuba kangifumani cala kuye. Indaba leyi iqakathekile kakhulu ngoba uPilato wakhangela wahlolisisa zonke izinto uJesu ababemcala ngazo, wafumana ukuthi uJesu wayengalacala. Balaleli bami, indaba yokuqala okumele siyinanzelele eqakathekileyo yikuthi emhlabeni nxa abantu bekwethesa icala kumbe bezama ukukugcona kumbe besithi umubi, akumelanga ufumane wena ulesici. Kumele ukuthi uphile impilo leyi eza kwenza ukuthi kumbe kumbe umkhokheli esigabeni sakho, kumbe ungubaba, kumbe ungumama womuzi, kumbe ungutitshala, kumbe umuntu olesikhundla. Akumelanga ukuthi abantu bekufice ule cala kumbe abantu bekufice ulesici nxa uphambili ukhokhela abantu. Kuqakathekile lokhu. Ngakho siyananzelela ukuthi uJesu loba babemethesa icala amacala ehlukeneyo, uPilate wathi yena hayi, amfumani lutho olubi ngalo muntu. Okwesibili kumele sikunanzelele ukuthi ngabe uJesu wayefunane le cala, wawungasoze kwenze ukuba yena abe yiyo imvana uNkulunkulu azayisebenzisa ukuba ithwale izono zabantu njalo akwalise ukukhulula umhlaba esoneni. Ngakho lindaba iqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uNkulunkulu ekunika umlando kumbe injongo empilweni okumele uyiphutshise, kumele ukuthi ukwenze ngendlela yokuthi uzakwanisa ukwenza leyo nto uNkulunkulu akuthuma ukuthi uyenze, uzuyeyiphutshisa ungagwenxanga ngolunye ulutho. Ngabe uJesu kuloluthi wayelwenzi lolunye wayengasoze akwanise ukuthi ayegcwalisisa ubizo lwakhe. Ubizo lakhe liyukuthi akhulule umhlaba. Ngakho siyakwazi ukuthi kudala babethi nxa benikela imvana ethwala izono zabantu, kwakumele leyo mvana ingabi lesici, ingabe kumbilimele, ingabe kumbe sithi kumbe ingalalile lihlile lihle lilodwa kumbe iqhula, yayingavunyelwa. Kwakumele ukuthi ibe yiyo engalasici, yonke into yayo ibe ilungile. Ngakho uJesu laye bamfumana enjalo, yikho wakwanisa ukuthi ayephutshisa injongo yakhe ayesiphambanene athwala izono zethu sithole ukuthethelela. Siyafumana njalo ukuthi lapha uJesu yena bemthuka, bemethesa amacala onke lawa, ilizwi likaNkulunkulu lithi kazange aphendule kazanga be umuntu lo ozama ukuzulwela ozama ukuthi hayi akunjalo kodwa simbona ezithulele emelele ukuthi uNkulunkulu abe nguye omvikelayo ngicina ngokuthi kulabo abangabakhokheli sesibone ubugwelegwele obuningi umuntu nxa ehamba abantu behle bemkhombe ngemini ukuthi alo siyamazi ulihlela loba eyinkokheli ingabe uNkulunkulu angasiza ukuthi singafunyanwa sile sicci singafunyanwa sithole izinto ezenza ukuthi abantu basikhombe ngeminwe namhlanje kube isifundo esingasifunda ngompilo kaJesu efiya esiphambanweni ethwala izono zethu zonke
kuyiphethe mfundisi
sasithandazelini baba igama likaJesu size kulabo abalaleleyo abayetheswa amacala bona umuntu engawonanga kulabana abaphakathi kwezinkinga ezehlukeneyo bazikelwe naNkulunkulu bakhiphe phakathi kwalezo nkinga ngegama likaJesu Kristu amen.
Amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi sibonge kakhulu uNkulunkulu asibusise.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Cha angkwazi ukulivalelisa abalaleli ngoba ngisakhona kuhlelo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Highlanders iposo ichila moya 2, Black Rhinos 1, emdlalweni obuse Baba Fields kobulawayo. Shabani Mine 1, Triangle United 0, mdlalo lo obuse Mandaba Stadium. Ikeps United le Harare City zichane zabhuqana zabhekana umdlalo waphela kwi 0-0. Highlander amahlola nyama ingoma emnandi sichayela abafana be Highlanders sibashayela ihlombe ngokunqoba iqembu le Black Rhinos lamhlanje ingoma isiphiwe ngusisa senkosi ehamba lozinja ziyamluma ukuziphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili uNkosazana Thokozani Khuphe uthi icelela ke selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena uChamisa ubelwa wakhe umhlangano eGweru lamhlanje kwanelo livalelisayo ngontungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.